Inkokheli zezigaba ezehlukeneyo ezibumba inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association kusasa ziyabe zithe gwaqa eHarare zihlaziya ukuba kuyini okumele kwenzakale phambilini kokhetho lokudinga inkokheli yentsha yale nhlanganiso ekuqaleni komnyaka ozayo. Kukhangelelwe ukuba inkokheli lezi ezaziwa ngokuthi ngamakhansila ziguqule isisekelo sombuso wezifa kulungiselelwa ukuqhutshwa kokhetho. Kubikwa okunye abafuna ukukuphosela kusisekelo yikuba labo abafuna ukuba ngabomongameli benhlanganiso yezifa kube ngabantu abaphumelelayo melela kuzifundo zabo ze-ordinary level, okuyinto esidale ukufuthelana okuthile kwabanye. Intatheli zindaba ezemidlalo u-Andrew Thambane wakho uthi uvumelana lakho lokhu ngoba umongameli wezifa kungumuntu ozabe emela ilizwe.
Indaba leyi simple because football now is we're in a global village, yabo. U-chairman lo owezifa is not just chairman for Zimbabwe. Effectively kumele ahambe kuma-meetings e-CAF, ahambe kuma-meetings e-FIFA. Manje wena nxa isikhiwa singaphumi uyela u-5 over lalawo afunakalayo uzaphumelela njani? So mina mbona no, it's only fair. If you want to play with the big boys, you got to do what the big boys want. It requires me to support them.
Waqeqetshwa inhlanganiso ye-FIFA wasebenzela njalo inhlanganiso le u-Brian Moyo uthi kule nkungu egombolozele lolu daba lokupasa ama-O-levels osokungenza kube khona abavalelwa phandle khona kungamelanga.
Kulabanye abantu whose body knowledge about football far outweighs the 5 O-levels, like your former footballers, former national team captain, someone who has captained your national team for 10 years. And then say awukwane on account that awula 5 O-levels. And the 5 O-levels lay all kiwa in the real FIFA family is limited. It's one of the least spoken language.
Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala kwele island uMichael Maseko laye uthi ukukhokhela umdlalo wenguqu akudingi isikolo.
Ifutbolo uma sengiphathwa ngesikolo othwaye izifa apho umuntu wakhona ngiyafanele ne-5 O-levels. Angiyiboni ngoba even ama-players amanye sinawo awafundanga. Ibhola zibata about education, ibhola about ama-skills kuphela nje. So yindlela ama-former players ke njengoba ke sinawo ama-former players shuthi yindlela awasa-avaleka phandle yini na. Ngathanda nje khona umuntu ololwazi lebhola ebe ngephatha ibhola kuphela ungakhetheli ukuthi umuntu wakhona onama 5 O-levels okanawo.
Wakwaba isiphatha amandla senhlanganiso yezifa kuhlangothi lwabasakhulayo uMkhululi Mthunzi uxwayise amakhansila ukuba anxwanele ukungacobotisi umdlalo wenguqu elizweni.
Esingathi ngama-councillors ethu yiwo futhi ayekhetha ukukhokhela uba singene sedakeni. Abaqalisi sikwenzile ngo-2010, sakwenza ngo-2014, sakwenza ngo-2018. Uhlupho belukhona ukuthi esikhathini sokuthi abantu bakhangele umuntu olengqondo zebhora, abantu babhizi bakhangele isikhwama sakhe ukuthi njengoba ezafuna ukuthi avotele kuzamele avalwe inkwenye ngemali engaka. Lokhu yikho kusenza sibuyele emuva sokungani kasifundi.
Kasenelisanga ukukhuluma lamakhansila ezifa ngoba bathe udaba lolu soludale ukuxokozela okumangalisayo kunhlanganiso le. Bambalwa abasebesazakala ukuba bafuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa yona ephethwe yi-normalization committee ngemva kokumiswa umsebenzi okwenziwa ubukhokheli bukaFelton Kamambo. Laba ngabagoqela uProfet Walter Magaya, yena obikwa eseqalile ukukhankasa njalo ensukwini ezedluleyo besedolobheni lakoBulawayo lapho aqhube khona umhlangano lenkokheli zakuleso sigaba. Abasiki bebunda bathi kulumhlangano kube lenkuthazo yokuba kulahle isinqumo esokuba bafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abapasa i-ordinary level. Lo mdlali olodumo uPeter Ndlovu laye elakhe igama lixobaniswa lelalabo abafuna ukuba ngabakhokheli bezifa kodwa yena akakaphumeli egcekeni. Ngiyimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.